khona ukuthi kona kusafuze sinanzelele ukubana izijeziso lezi azifakwanga ngezizathu zonke lezi abazikhulumayo. Izijeziso zethu lezi zifakwa ngenxa yendaba yomhlabathi esawuthathayo kulaba ababehuquluza umnotho wethu esibathi ngesingisi ngama-colonizers. So as long as indaba leyo mhlabathi ingabuyelanga ezandleni zabo amakhiwa, vele izijeziso azingeke zafa zaphuma. Lokhu sikhuluma futhi sikhangele imizekeliso ekhona ephilayo esayibonayo ngamehlethu. Ungacabanga udaba lweGuatemala ngale beze bethathe umhlaba. I-America yenza into efananayo, yabafaka ezijeziseni ezithize, yathi bona hayi sizazikhipha nxa lingalungisa lokhu nalokwana. Kodwa bathi sebekulungisile ngokwana ngenxa yokuthi bona umhlabathi lo usebantwini beGuatemala bayala ukuzikhipha izijeziso leziyana. Bathi bona no, miselani umhlabathi ebakhiweni nawo njalo nxa selezinjalo futhi liphinde libanike another 75% of your land to compensate for the 10 years le elalitheni. So kuyafanana lakhonapha, asiyo daba yentoloke labayikhuluma le, kudaba elokuthi kona sathatha umhlabathi.
Kodwa leya kuvuma yini baba Chuma ukuthi kukhona okungahanjiswa kuhle ikakhulu udaba lodlakela, ngoba sibone kubulawa umsekeli we-CCC, sabona njalo izolo kuhlaselwa endlini kaMnumzana Tendai Biti.
Into enhle Mnumzana ukuthi kona umongameli njalo umkhokhelwe ZANU-PF uphume emgcekeni, ngiyabona lawo unje xa uyintathela indaba eqoto ulaya ividiyo yakhe ekhuluma ngakhona ukuthi ona asifuni budlwangudlwangu, asifuni dlakela, asifuni umuntu otshaya omunye, sifuna ama-elections ahambe e-free and fair ukwenzela ukuthi ona abe credible, avumakale emazweni wonke. Lokhu kukhulunywa ngumkhokheli womhlangano. Pho labo-ke abanye abasebenokunye laba kuthi sebesenza okungasikho okuphuma emlonyeni womphathi, okutshengisela ke kodwa laba abantu abanjalo-ke ngabathwale iziphambano zabo zodwa. Kuhle even yena le khwekele njengoba sizwile sibonile ukuthi kona hhayi amapholisa abambila abantu ababambileyo ngodaba lonalo olwenzekeleyo. Asiyo nto vele siyivumayo, iZANU-PF ayivumi udlakela